Amapolisa athi owes Zimbabwe oleminyaka engamachumi amathathu lane 31 odabuka ePlumtree kanye lomunye wakhe weBotswana oleminyaka yamachumi amathathu lantathu i 33 bethethwa mlandu wokugwaza babulale umnumzana Isaac Davids eplazini lakhe phandle kwesigodlo iHabron ngesonto. Ababili laba kade bechatshwe bengabelusi eplazini kaDavids obelilunga ledali lephalamende ngaphansi kwebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party iBDP. Amapolisa akazange akhuphe amagama labo bobabili esithi ukuchwayisisa phezu kwalolu daba kusasekuqaleni. Lesi sehlakalo sithiye inengi nje libambe owangaphansi, kodwa kunengi okwenzakalayo emapulazini lapho inengi eleZimbabwe elichatshwe khona. Ababili labo bakhangelela ukuthi bamiswe phambi komthetho wandaba kuyona le viki. Amapholisa aqedisisa ukwenza ucubungula. Omunye weZimbabwe ohlala eHabron uthi abeZimbabwe abaningi emapulazini bephiwa amaphepha okusebenza kakhulu ngesikhathi sokulima.
Ezokulima eBotswana zibanjwe ngabantu abavela eZimbabwe, bayabuya benikwa ukuthiwa ama-seasonal permits ukuthi besebenze emapulazini.
Uqhubeke esithi abeZimbabwe laba babhekane lokuhlukuluzwa kwezinye izikhathi ukugcina kudala ingxabano labachathi.
Okukhona ukuthi kule abuse engenzakalayo ethuthi isikhathi esiningi abantu basetshenziswa njengezigqili, ababhadali kuhle, abanikazi bamaplazi bayakwazi ukuthi abantu labajena ukuthi bekomplaina ku-labour ngoba bakhona abanye abangela amaphepha okusebenza. Sisakhumbula indaba eyayenzakalayo some years ago, undoda omunye weZimbabwe wagcina edutshiliwe ngumuntu wayemchathile. Kuyenzakala ukuthi abantu begcine sebesilwa emapulazini lawa bezondelana ngenxa yokhona kule esingathi thina i-abuse, ukubanjezelwa kwabantu abavela ekhaya bezosebenza emapulazini.
Kule nani eliphezulu eleZimbabwe elilokhu liqhubeka limiswa phambi kwemithethandaba eBotswana lisetheswa imilandu etshiyeneyo. Kudaba olwamangalisa inengi, omunye wayesebenza engadini yomlungu umzana Bhekizwe noNkomazana wetheswa umlando wokuntshontshela umlungu wakhe izigidi lezigidi zamapula. Kukanti omunye wayelisotsha eZimbabwe ulokhu elinde ukuthoniswa kwecala lakhe ngemva kokuba atholakalele izikhali zempi edolobheni leHabron. Kukanti njalo kucala esegudwini kulomunye umnumzana Mlimukani Moyo wayesebenza njengegqwetha kodwa engazange afundele lo msebenzi. Umnumzana Oscar Ncube yena wayetheswa amacala amaningi okubumba ukubamba inkunzi, ubotshwe ngamapholisa eBotswana ngemva kokuba elokhu ebaleka okomnyaka. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Sabron kweleBotswana.